Ya, igcikwane hayi ele coronavirus. Hayi kakula bungcono sibili ngoba isibhedlela lokho ezigcwele, lokho ku ya vele kuphezulu kakhulu isilinganiso sangkhona. Ngiyanxa sithemba ukuthi kuza kuba ngcono ngokuya kwesikhathi. Kodwa kwakathesi, hatshi kakubi kakhulu. Kubi kakhulu abantu abasa sebehlukana ngenxa yokuthi abasabona isihlobo even laba abakuma-nursing homes endaweni ezinjalo. Yisimo esibuhlungu kakhulu, kodwa-ke iJackson kayikafiki kubo bonke abantu. Kuphela laba abangama-health workers yiwo ngiyabona sebeyitholile yokuqala.
So okhethwe ukuba ngumongameli umnumzana Joe Biden uthi yena amelamayo umongameli Donald Trump wehlulekile ukuthi afeze uhlelo olubalulekileyo olokuphathisa abantu nge-vaccine le kumbe injection esikhona. Ubona ungani uzenza kube ngcono na?
Kusobala ukuthi uDonald Trump uyehlulekile ukuthi njengokuthembisa kwakhe ukuthi kuyabe sokuhlatshwe injection ye-vaccine abantu abangafika 20 million ngalesi sikhathi. Kodwa kubala ukuthi engxenye kusesey 5 million. Kodwa kusobala ukuthi sokusebekunanzelela ukuthi ama-vaccine amanye vele bengekho lapha ngama-governors. Athi bekungamanga ama-vaccine bengekho. Bebekhuluma nje laba abantu bedlala nje ze-politics. UDonald Trump. Kodwa uBiden uthi hayi yena uzakuqondisa ngoba uzakhulumisana labantu bonke. Abone lapho kuyikho kulomgoqo khona. Lapho kuyikho kumi khona. Avula ngezindlela zonke. Kodwa ke into esithabelayo ukuthi lo zayo uvulekile uyakhuluma ungumuntu hathi lo phuma.